lingale tshwana njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhla kuhlelo siloma Wiza umculi womdumo weKwaito wakobulawayo sixoxa ngengoma yakhe ephume ngoDisemba engaphansi kwesihloko esithi 21 asizweni ingoma le ngamafishane bese sixoxa loma Wiza Ngelubonu 21 ingoma kaMawiza 21 Mawiza ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi mayelana ngale ngoma
u21 ingoma yami ephume last year ngoDisemba ingoma ebengisebenza lomoyi uKelvin lapho ebesikhuluma ngokuthi sifuna ukubona u2021 sonke siyazi ukuthi u2020 has been a hectic year so ingoma nje artist motivator sikhangelele u2021 ukuthi u2021 yena ube ngomnyaka ohlukene lo2020
eish and like uKelvin akasafikanga kumnyaka ka-2021 RIP Kelvin Mawiza uyasho ukuthi belikhangelela ukumotivate abantu wonke umuntu olalela lengoma kukhona na okumele akufunde
uningi ongakufunda ngengoma leyo-2021 i-COVID-19 isifundisile ukuqakatheka kwempilo ukuthi njengabatsha kuqakathekile njalo ukuthi si-appreciate i-life isifundisile njalo ukuqakatheka kokuthi sibe si-checkana njengabasakhulayo si-checkana sizimuli singabangane into ebesizicabanga sibhala ingoma leyo u-2021
Hayi siyakuzwa Mawiza wathi ngikubamba umlomo kancane izulukandaba asizweni ingoma ka Mawiza
u21
Selubonu 2021 ingoma eka Mawiza Mawiza ukhangela ukwethulela uzulu ingoma ezintsha na kulomnyaka
sengisebenza i-album yami yesibili ulast number 2 last year umnyaka uqala bengikhiphe i-album yami yokuqala ulast number so siku-lockdown lapho ngijoyine studio anzama ukupheka idlalade elingcono nzama ukupheka idlalade elifundisayo so ngingathi ya uzulu ngikhangelele i-album kubo mid-year
isikhathi sesejoyo ngumangoyi gqiba ingxoxo phosela amazwi akho okucela
abafisa ukundandela or ukulalela ingoma zami ingoma zami zikhona ku-iTunes zikhona ku-Spotify zikhona ku-Amazon la ku-YouTube ama-videos akhona ku-Twitter it's at Mawiza Zim ku-Instagram it's at Mawiza Zim ku-Facebook Mawiza Zim
Silukandaba sithanda ukubonga uMawiza Wiza ngokungena kuhlelo Mr. Khuluma isikhiwa ngevernacular Silukandaba siluqhiba lapha uhlelo lwabatsha lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo lwabatsha lwe-The Connection ngolwesibili lapho sikhangela okwenzakalayo elizweni okumayelana ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe mthwakazo muhle zimpapo muhle sohlangana ngolwesibili bye bye
Smokehouse, a cafe, a hat, a place, a visa, a ticket, a visa, calling, copeling, let's have so very
people.
Ilamanga, ikobe, ilamanga, 2020 ulamanga, isizonke zilamanga, ilamanga, ikobe, ilamanga, 2020 ulamanga, isizonke zilamanga, awuphinchumpinchwani, abangena kupichani, awuphinchumpinchwani, 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 abangena kupichani, awuphinchumpinchwani Ilamanga, ikobe, ilamanga,
2020 pula manga, bizi donke pula manga, pilota pula manga, ikuti pula manga, 2020 pula manga, bizi donke pula manga, I'm telling you what you think you are. Manga, this is on Kazilla Manga, Hilotam, Hilla Manga, Ecovit, Hilla Manga, 2020 Pula Manga, this is on Kazilla Manga. Thank you.